kuJustice Ezra Gwawunza okuthiwa ngu-acting chief justice ngapha iZANU PF ngemande nje bazagcina sebe-aphila lokho sibona ngani kuzakwenza kube le-constitutional crisis okokuzahlupha ukuthi ngubani njengoba iZANU izabe lokhu isithi uMalaba nguye u-chief justice i-judiciary service commission isithi ngu-justice Elizabeth Gwawunza lo wede ngumsekeli kaMalaba kuzazala okuthiwa yi-constitutional crisis ingxabangxoza kungasakazivakali ukuthi inyukele emakhanda amangaki abanye bazalandela uGwawunza abanye balandele uMalaba ngalokho liyakwazi ukuthi i-constitutional court le Supreme Court ilabanye abadala labo sebefika 70 years bangaphila kungenzakala ukuthi icala leli libolele khona ngale lihlale 6 years lokho elingakabanjwa ngoba kulabanye amajaji lawo afuna ukubenefita ngalo mthetho o-constitutional amendment number 2 ukuthi amajaji angafika 70 years ayalokhu eqhubeka uma efunwa ngupresident lo yabe khona
lina njengebandla endima bani elizayidlala kulolu daba njengoba lukhanya lusiyaphambili
sizabe lokhu sisilwa sisenza all France ezitritini sikampena sisenza amatoyitoyi sisebenzisa amagqwetha e-court ama-strategy wonke sizawasebenzisa ngoba akula strategy engayisiyo uma zisilwa impenje siyabonga amagqwetha ethu amagqwetha esizwe siyabonga ojaji laba abathathu abaqunga isibindi bakhuluma iqiniso kodwa siyakwazi ukuthi bazagcina sebelandelwa ebusuku lemini sebethiwa amacala njengojustice Ndebele owala ukulandela izinqumo zikaMalaba ukuthi uDiobhu Siqhala engaphiwa ibheli labanye abathize.